Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Kambe ngubani ozelama umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla le-ZANU-PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Yebo, kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi hayi lwana nguyo ongathatha, kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwakuthi upresident ngibani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions, iphathise ngani limcimbi?
Ukubuthana sikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungave kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini, kuve bengakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenetha ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga ledale le parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanenekazi. Sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani, wathi yena bazalufaka emphakathini kesizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelayo.
Yonke into kanti engabe isenzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo-ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla le-CC elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gifties Ostalos Siziba, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla le-CC ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lendubo esilazwe kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka-August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwanga ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kulabantu abakhishwa 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa yi-ZANU-PF sebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zama ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha i-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-TCC emavu ukula seZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababe bembambe enjalo siyakwazi ukuthi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa take up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect ube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke leZimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandeli.
Alo ke ngumnumzana Gift ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isisekelo sombuso welizwe. Kodwa ngesiko lebandla leZANU-PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla leZANU-PF lathola izihlalo zedale lephalamende ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha, 136, okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo eziyithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu elokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi hayi lwana ngoyo ongathatha kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabuthi upresident ngubani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi mibona bathi top 5 xa ukhala phansi kaMnangagwa kulowo muhadi uvice president ugeneral Chiwenga uvice president xa ukhayelela ukuthi bonabo bebe yibabase duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba Obed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana uOba Mchinguri la useduze kodwa indaba ze succession azijayela ngulandela ngaleyo ndlela zingalandela kumbe omnye la thutshe eceleni ungananzile abakhona babe kuzana kudala babuyela sebabona babuyela kuzana omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebuyela khona phana yena ufika afakwe ngaphi njalo ungxameni kunzima ukuthi sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi hayi bona abavele bebabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla leZANU PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa uMongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso.
Nxa ukhangela indaba yamabhay election le ndlela iopposition emi ngayo indlela abaxabana ngayo owona ochamisa labo chabanga so kungenzeka ukuthi izanike le nhlanhla yamaswazi ithole nje ama city avele elelo ngogedla ehliwathathe ingawathatha ke lawo ma city isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i 2/3 ukuvumela ukuthi jinji imthetho thize ikakhulu ama clause nalawo athi ku constitution umuntu umele be ngu president noma term amabili nxa belesifiso babe sebengakwenza so ke ama by election lawa nxa ingahamba kusenza njengendlela ukuthi opposition yenza njani so kungenzeka sikuthi izano izitholela ama city lawa.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US 100 billion dollars ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo. Thank you.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eleZimbabwe ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eleZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, zazihambelani lokuzibusa kwethu nelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo unkosikazi Sekai Kadande uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe sebethwele nzima and sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe abantu jikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzileyo okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni kungaphuma yini, kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwele nzima.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanction. Thina sithi hayi ama-sanction amelanga abe khona ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha, thina sifuba le misebenzi yabe isibhadala, sifukuba lama-business ethu abe sibhadala kahle. Kodwa ngenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-business aphumelelayo ngoba ama-sanctions akhona, but singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa incitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi kumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo, hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhono wethu usudabukile, singadi informal economy kulabo golide, kulabo lithium, kulento ezinjalo, kulamanye amazwe anjengabo-Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi silama-sanctions, kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa i-gold labobani bethengisela uzibani bani kubo-Dubai. Yikhonsithi indaba yama-sanctions kayicacanga kini.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziwa. Njalo abasekeli bebandla leZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele South Africa ePretoria betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika oweSADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano oweSADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olweSADC Anti-Sanctions Day, umgcinisihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcinisihlalo weSADC umongameli João Lourenço wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli veMelika Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginoDolozi Ndlovu.
Siyabonga Mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa LEFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla lezanu PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela isikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempela sonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabe right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isedakeni eyigezise bese ifake elangeni ethi kahle endlini ethathi ivaseline izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Nabantu abafisa nabanye abantu befisa ukuthi iMatabeleland ithuthuke esiphambili bezikhethela abantu bazibona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa. iMatabeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMatabeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencikisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabeleland abathi uChabango uright baziyabuya khona kuChabango kavule eyakhe iparty abazasala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba asiboni ngani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule yabo iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uChabango uright angiboni ukuthi baseZimbabwe. Angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe ngabantu abafuna ukubonisela iMatabeleland ngoba amabhuge lanathi angafika emzini sechothoza umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Kungasho indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho amaPalestina. Ya, into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba imona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi liwa Davida lo Goliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani uyasehlula sizasibusa. Manje yiko sokusenzakala phela khona ngathi babehlula, so fanele bewabuse vele, fanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula. Into yabona so bona masandela imbali yeBhayibheli bona behlulwa, so uma behluliwe so kusho ukuthi amanye babuse-ke manje ngumaIsrayeli. Uma beyithatha le gaza bayithatha ngokuthi behlulwa, sivumelana sabo ukhokho emuva le bakunazelele khonokho bona amaPalestina siyabakhali ngokuthi Israel wrong athi bona ibona bathenza ilizwe labo ngoGoliath. Ya,
Studio 7, hello. Engase umane labe mbuluza lamaxhego lama foreign ayiwona ayisanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo badliwa baqeda labo bathi hayi nyiko ndeyedu inotonga leveni bayo wabe ngayitonga yeMozambique leZambia bezodlela umntabantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asiba khona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, ama-sanction yibo bona lokusela babo lo ngafuna uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like iziphaza zabo bangasumane labenze bafe manje njengomgabo wayembuluze edendi ligweshungu yininye kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza akusasala ngasukuza jwala
u-7 u-7 linjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngakhala ukuthi njengoba igrawundi labulala abazali lapho ematebhelelendi umgabo uzohafa akazange athande ukuxolisa namanje nangu umnango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele licabanga ukuthi ukuzwana kwethu namashona kuzohamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane nabo laba bantu isilonda isoleso esokuthi basibulala abafuni ukusixolisa mina ngiyazi uma uyenza into endi emuntini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngamashona lomnango wakho uyenzwa kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengami izimbabweni yakhe kantakisi yakhe
u-7 linjani basakazi abahle okhulumayo ngu-Eni Moyo lapha e-Johannesburg bengicela ukubuza Studio 7 njengoba osengezo lo-Calpan Bugeni bethi bona akusibona bezana waye besibabhizi ngochamisa umuntu ongalakhozi ukuthi ezimbabwe abantu behlupheke behetelizana waye bebhizi ngochamisa waye bengabibhizi ngezana abadile nezana ukuqala bengaqeda ngezana bezesize uchamisa uchamisa kalacala kala siyabona
Studio 7 sibingelela bonke abantu hayi indaba vele kakhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7 khaliphani umuntu wezanu lo lokho nje nethi ukhulumela abantu besibe emathebheleleni besiqamba amanga esinya kuphela njengwe izanu lo lothi sengezo engafika enexotsha abantu engubani kodwa la umthetho ungenye indlela umuntu uyafumbuka evele exotsha abantu ephalamende evunyelwe ngoba ngabe uhamba ezanu yikho evunyelwe manje i-TCC iyala why bengakuyiseli ngoba lokhu kwenze easy nanti bandla le-TCC liyala ngokuthi usengezwa limazi why lokhu kuqiniswa ukuthi usengezwa kumele yazi ukuthi ngwe-TCC thina i-TCC sisitshoda simazi hayi okunye bantu ake lisenzele into zeqiniso ake lisibonise lisenzele into zeqiniso nje akulasengezwa we-TCC khaliphani lo la uyawumana lokufundisa abantu ukuthi beqamba amanga ethengwe izanu imali ekayehla ngoba ngezanu yakho
sanibonani sanibonani minita ngangovusa umuzi wahadeli ufana ukumaleka ngasentaba zindoni isicelo sami nje sinye fo utshela abantu bakithi ngamathebeli bakithi cela sibambane sibumbane kube yinto yowani ngoba ukungabumbani kwethu lokho siyohlala senkingeni manje siyaxabana soda sengeze lokhu kuqazaniswa yini abantu beli abaphumaleka cela bayithandi bakisizame ukubambana siyinto yowani noma sikhuluma sinjele into ibe ngoba namanje siyabheka le opposition party la e-MRT la bayaxabana ngihlobona futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto eseyibumba cela ukuthi sibambane sento one singamandebele lobonto zikuzihamba kahle
injani ku-Studio 7 njani ku-Studio 7 lile lithi alithathe ihlangothi lisitsho liqhamba amanga lithathwe ihlangothi lithana limkhulumisa uchaba ngweni namhlanje likhulumisa bona wabangani benu futhi khona la khwe lapha ngabe kuthiwa kumbe ngu-SCC okhulumile kumbe ngabe ngumagayela mafu okhulumile kuze ngiva kwenkulumo kamagayela mafu kuzozo njengoba i-Studio 7 ingathathe ihlangothi uchaba kuthi ubukhaliphani Bugeni uthe kodwa lingihamba ledinga indaba zenu lidinge lichoqele lokhaliphani Bugeni emva kokhaliphugeni aye kuzo sokuthiwa njengoba i-Studio 7 ingathathi ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangela ukuza kuthiwa i-Studio 7 nje ingathathi ihlangothi umagayela mafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoza ekhona kusisi hayi ngxaba ngxoza usasa sozabo liyasiphathela i-witness dube ezofakaza ngendaba ze-CCC wayengafakazi ngendaba zakhona ngalezi ezanu wayelasitshitina sithole isiphi isikhundla khona ngale kuzanu njengoba lithi alithatha ihlangothi wayelingam-advise-ke umngane wenu uchabanga ukuthi kavule yakhe iphathi sibone akavule yakhe iphathi ma kukuthi uyekwethweni uthunywe ngama-citizens ama-citizens la mthumileyo wapi mtsheleni phela la ma-citizens wakhe nalawo bavule iphathi abavule abe iphathi lokhu lithi alithathe ihlangothi alithathe ihlangothi bantu be-Studio 7 silithembe kangaka liyasidisappoint
hawu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngo-Jemoyo ngajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu be-ZANU PF bakhala ngama-sanction ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beqeda bebajova i-Jackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga dili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini be-ZANU PF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni seMaine izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba, kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda, njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba, ibandla lama-Republicans lize lakhetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku-House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even i-vote yokuqala kuvotelwa uMcCarthy bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi uMcCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe uMcCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordan, labo Scalise, bonke labo behlulekeka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abaningi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini, ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amaningi baku-camp ka-Donald Trump, and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi le ndawo buzo-affecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi, ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili, ngoba umsebenzi we-House bebezoplenywa kakhulu if i-House ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo, especially kuma-bills azayo la afana lokuraise i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhlaka November 17 iya-expire i-debt ceiling, bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo, ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khona okukade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
Irekhodi ka-Mike Johnson makusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle irekhodi yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote adebelayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupport ukuthi i-America iqhubeke ngeke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lusane leRussia. Kodwa simzwile mayikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So makuyi ukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga awine, sithemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Olo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu-7:30 silazwe ezinye njalo.